ukuzwekazi le-Afrika eleZimbabwe kanye lamazwe abalisa iBurkina Faso leMali yiwo avota esekela eleRussia kumanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations. Ngakho-ke eleRussia saliphathise eleZimbabwe ngendlela ezitshiyeneyo ezigoqela ukunikeza ilizwe amabele lendizamtshina zohlobo lwama-helicopter lolunye uncedo olutshiyeneyo. Ukulabantu abafika amakhulu ayisithupha 600 asebeza qala ukufunda ulimi lwesiRussia ecolishini le-University of Zimbabwe. Kulabanye njalo abafunda lolu ulimi ebulenjini kungelambadalo. Abanye bayakusula lokhu besithi kufana lesikhathi sombuso wabahuquluzi benotho ababefundisa uZulu isiNgisi ukuze bagqilazwe lula. Kodwa abebandla elibusayo lezinye ingcwethi bathi eleRussia lifuna ukuba eleZimbabwe lisebenzise ulimi lwalo ukuze amazwe la enelise ukuqhuba amabhizimusi lula. Okhokhela ikolishi le-University of Zimbabwe uSikhwica Mfundo Pho Mafumo utshele iStudio 7 ukuba ubudlelwano phakathi kweleZimbabwe leRussia kusezingeni eliphezulu esithi abantwana sebefunda ulimi lweRussia.
I-University yeZimbabwe silobelane izivumelwano lama-University aweRussia, Belarus lamanye amazwe. Ama-University aweRussia azancedisa kwezemfundo yethu, njalo uma sifunda ulimi lwabo sizakwamukela indlela abenza ngayo.
Amazwi la aqiniswe ngummeli weRussia kuleli umnumzana Nikolaya Krasnikov othi eleRussia liqakathekisa ubudlelwano leZimbabwe ngesikhathi impi yalo le-Ukraine ivutha amalangabi.
Opportunities for our interaction.
Sifuna ukuba sisebenze sonke endaweni ezehlukeneyo. Ngizakuya e-University of Zimbabwe lapho sivula ukufunda kwendimi zeRussia. Siyathaba ukuba sesivunyelwe ukuba kufundwe indimi zeRussia.
Ingcwethi kundaba zobudlelwano bamazwe osebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute umnumzana Bekizela Gumbo uthi eleRussia likhangele eleZimbabwe njengomngane, njalo ubungane lobu buyabonakala kundaba zamasiko.
Kodwa kathesi nje lesi sikhangele ngayo isikhathi esiso kathesi, amazwe la amakhulu la kuthiwa ama-P5 ama-super powers laba, oRussia, America, France, UK, China, balwisana basemncintiswaneni okubutha amazwe amancane ebengaphansi kwamaphiko abo. Kuzabe ngamazwe awo lapho abathengisela khona i-technology yabo, abathengisela khona impahla zabo ezijibhileyo, abalahlela khona impahla zabo ezindala. So lalapho abagebha khona igolide elijibhileyo, iminotho yonke, izisimbi zonke ziyenjwayo ezijibhileyo.
Ingcwethi esebenza ukundaba zokuzwelana kwamazwe ephansi kwenhlanganiso ye-Leaders for Africa Network ngumnumzana Teddy Ncube. Ngesizwe imbono yakhe.
Kubalulekile kakhulu ukuthi abafundi beZimbabwe bafunde ukukhuluma isiRussian, ngoba ungakhangela iRussia ngumngane omkhulu leZimbabwe. iRussia isincedise kakhulu endaweni eziningi, but ungakhangela iRussia namuhla, iRussia iyalida in terms of izinto ezinjengabo technology. Ungakhangela izinto ezinjengabo rocket science, ukhangele abo artificial intelligence, ukhangele abo robotics, ukhangele nje inhlangothi ezijiyejiyeneyo eze technology, iRussia iyalida iphambili. Ikompyutha lama countries anjengabo China, ikompyutha lama countries anjengabo United States of America.
Uhulumende uthi kuqakathekile ubudlelwano lamanye amazwe afana leRussia lanxa kulempi. Lokhu kuthiwa isiphathamandla sikahulumende ukundaba zokuthula kwembiko. Umnumzana Richard Mahomva.
Esikubonayo ukuthi iZimbabwe iqhubeka isiba lempumelelo phezu kwakho konke okungabe kuhlelwe umbiko wabawethu le lamhla ukho mutsha.
Omunye ofunda ekolishini le-University of Zimbabwe uSikholiwe Ndlovu uthi ukufunda ngolimi lweRussia wamncedisa ukuze enelise ukwenza ibhizimusi.
Ukufunda ulimi lwamanye amazwe kuqakathekile kakhulu ngoba kuyancedisa ukuvula amathuba emsebenzi nxa ilizwe lelo olelo limi osulufundile kungaba nemsebenzi khona kulolu ukuthi uthole ususebenza. Owesibili ukuthi kuyancedisa nxa ungumuntu ovakatshileyo kuleyo ndawo, uyabusenelisa ukuxoxisana labantu wena leyo ndawo. Ukuxoxisana labantu kuyasiza ukuthi sibe kwazi ukuthi bangobani.
Impi yakwele Russia lele Ukraine yaqala ngomnyaka ka-2014 yathula okweminyaka embalwa, yasivuka njalo ngomnyaka ka-2022. Amazwe amaningi abalisa ele Melika lawo manyano we-NATO asekela ele Ukraine. Malutshwane kakhulu amazwe asekela ele Russia. Ngesikhathi sempi yenkululeko ele Russia laphathisa kakhulu amabutho eviyo leZipra ekulwisaneni lamabutho abahuquluzi beNotho. Ngimele iStudio 7 niseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.